sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kuNhlangula 2021 ngo-Kit Dube. Endabeni zethu lamhlanje, imemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhlanje usuku lweziphepheli olo World Refugee Day.
Through inclusion, many refugees today are doctors, educators, athletes who contributed.
Iningi leziphepheli lamhla ziphethe imisebenzi eyehlukeneyo ethuthukisa lawo mazwe lapho abaphephela khona.
Bayathala abadabuka eZimbabwe abaphepheleyo kwamanye amazwe.
Into ebuhlungu kakhulu le eyokuthi uhlale kude lemuli yakho, ungekho emzini wakho, uhlale elizweni labanye abantu, useyiswa.
Uzulu uthakazelela usuku lwabobaba kule-Father's Day.
Namhla lilanga lenu bobaba lokuthi silikhumbule umhlaba wonke jikelele. Lathi silabobaba sebavakatshayo, namhla lilanga esibakhumbula ngalo.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Imemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 eZimbabwe. Okulabantu abalitshumi ababulewe umkhuhlane lo izolo, kwatholakala njalo abafika phose amakhulu amathathu 293 bele-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose inkulungwane ezintathu 2795 abalegcwane le-COVID-19 elizweni. Umkhuhlane lo sowabulala abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1,656 eZimbabwe, okulabantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amane 41,628 asebehlolwe kusukela ngombimbido nyakenye batholakala vele COVID-19, sokwaphepha abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu lasikhombisa. Okwamanje uhulumende ubika njalo ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 701,348 asebehlatshwe kuqala amajekiseni okuzivikela umkhuhlane we-COVID-19. ELeZimbabwe lisanda kuqinisa iziqondiso zokuvikela uzulu kumkhuhlane lo ezigoqela ukwalisa abantu ukuba benze imihlangano, bayebukela imidlalo njalo nokuya emacaweni. ELeZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lwe-World Refugee Day. Bakhala ababaleka eZimbabwe baphephela kwamanye amazwe ngesikhathi inhlanganiso ye-United Nations High Commission for Refugees isithi ikhathalela bonke abahluphekayo ababaleka emazweni athiyeneyo. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ye-UNHCR ithi kulabantu emhlabeni wonke jikelele abafika phose izigidi ezilikhulu 82.4 million abaphephela kwamanye amazwe ngenxa yodlakela, ukwephulwa kwelungelo loluntu lokunye. Inhlanganiso le yethule umbiko lo lamhla kunanzwa usuku lwe-World Refugee Day. Ithi iziphephelo eziningi zivela kwele-Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, Ethiopia lakwele-Myanmar luthi kumele inkokheli yamazwe wonke idlelane kahle lozulu ukwenzela ukuba lehle inani leziphepheli emhlabeni wonke jikelele. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Together We Heal, Learn and Shine. Umnumzana Abdoulaye Berry omela inhlanganiso le eZimbabwe uthi lesi yisikhathi sokukhumbuza umhlaba wonke ngokuqakatheka kokuhlala ngokuthula. UBerry uthi usuku lolu ngolukhuthaza njalo amazwe athiyeneyo ukuba akhathalele iziphepheli.
Through inclusion, many refugees today are doctors, educators, athletes who contributed.
Iningi leziphepheli lamhla ziphethe imisebenzi eyehlukeneyo ethuthukisa lawo mazwe lapho abaphephela khona. Kungakho kumele zitholiswe amathuba wokuphatheka kumisebenzi yentuthuko. Singakhohlwa ukuba labo bantu babephatheke kumisebenzi yentuthuko emazweni ababaleka kiwo. Akumelanga bagcinwe nje belindele ukutholiswa usizo.
To contribute in the country where they are living in.
Inhlanganiso ezishiyeneyo zibika ukuba kulabantu phose abafika izigidi ezine abadabuka eZimbabwe abaphephele kwele South Africa, labanye njalo abasemazweni agoqela eleBotswana, Canada, eMelika eBilitani, Australia lamanye amazwe. Omunye weziphepheli lezi ngumnumzana Dumisani Ncube odabuka koBulawayo ohlala kule South Africa.
Into ebuhlungu kakhulu le ukuthi uhlale kude lemuli yakho ungekho emzini wakho, uhlale elizweni labanye abantu, useyiswa, uthukwa, ukhangelela phansi, kodwa elizweni lakho akulampi, uxotshwa nje ngomumo womkhonomi.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Siphesihle Mdlongwa osebenza emakhishini kwele South Africa.
Ukuba selizweni leli kunzima, special emsebenzini, siyabonakala ukuthi thina bokuza siyasebenza kodwana imiholo yethu ayifanani, njalo asifumani ama-benefits.
Osakhulayo othande ukwaziwa ngegama lokuthi Elton laye upha umbono wakhe.
Ngabuyela eSouth Africa ngo-2005. After meeting a graduate, it has been a bit difficult as a refugee ukuthi ngenze izinto engizifunayo, like uthole umsebenzi.
Abasanda kubaleka eZimbabwe ngenxa yokwethuselwa nguhulumende labo bathi bathwele nzima. Omnye wabo ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba ukusekelwa akukho, akulamuntu obasekelayo ebancedisa esingathi kulento ezibalulekile njengaborenti.
Umnumzana Mthulisi Hanana laye ukhathele ngokwenzakala emulini yakhe.
Iofisi yiyo ekhangela iziphepheli lokhu kuvaliwe. Thina abanye sinenhlanhla ukuthi senelisa ngenxa okunye esikwenzayo ukuthola amaphepha, kodwa inene izindabanye bemuli engabuya labo abantwana abalawo amaphepha ngendaba zonezo ukuthi iofisi ivaliwe.
Uhulumende weZimbabwe uthi kunengi osokuguqukile kwezombusazwe selokhu wangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa, owasusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi inani leziphepheli lingehla eZimbabwe kungalungiswa ezomnotho, hatshi ezombangazwe.
Uhulumende lo okhona kathesi usuzama ukulungisa lolu daba olomkhonomi ukwenzela ukubana abantu bengaphumi ngoba bafuna ukuphephela ngenxa yobuhlungu lokuthwala nzima.
Embikweni wakhe ophume kuphephandaba leSunday Mail, umphathintambo ogatsha olubona ngendaba zezisebenzi zikahulumende nokulondolozwa kukaZulu, umnumzana Paul Mavimba uveze ukuba eleZimbabwe lingelinakekela iziphepheli ezifika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha, 15,910, iningi kungezivela kumazwe akuma-Great Lakes region le-Horn of Africa. Inhlanganiso ye-UNHCR ithi kukhanya engani lizakwanda njalo inani leziphepheli ngomnyaka ozayo ngenxa yokuxokozela kwezombangazwe emazweni atshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kusenjalo ngesikhathi kunanzwa usuku lweziphepheli emhlabeni wonke jikelele, elokutshona lithi inani leziphepheli ezivela emazweni angomakhelwane okugqela eleZimbabwe selihle okwamagama. Umkholisi Dube usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-2019 ngolweziphepheli zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane kwele Botswana, umbiko okhitshwe luhlangothi olubanezomvikela kwele Botswana utshengisa ukuthi inani liselehle kwamagama, kwasala abalitshumi laficamunwemune, i-19 kuphela. Umabhalani wohlangothi lolu unkosikazi Buthali Mahlehlenene uthi le Botswana selibuyisele emuva iziphepheli eziningi, ikakhulu ezivela eNamibia leZimbabwe.
For now we have 710 refugees.
Okwakhathesi sesisele leziphepheli ezingamakhulu ayisikhombisa lechumi, 710, enkambeni yeDukwi, kugoqela abeZimbabwe abalichumi lasifica munomunye, 19.
Ihlekana leziphepheli esele kwele Botswana zikhala ukuthi impilo yeziphepheli kayilula. Umthetho kawuvumeli ukuthi iziphepheli zisebenze, kumele ziphile ngokuphiwa ukudla nguhulumende kanye lehlanganiso yebona iziphepheli emhlabeni wonke ejikelele, e-United Nations High Commission on Refugees. Omunye weziphepheli ongafisanga ukuvezwa igama uthi akulula ukuba isiphepheli ngoba okuningi kubuyela emuva empilweni.
Hey, impilo yerefugee inzima. You find that you have to live from hand to mouth, you can't budget anything. Asivunyelwa ukusebenza, impilo yakhona inzima. You have to live on hand out, uphiwa ukudla, imagine indoda ekhulileyo engangami uholisa ukudla, impilo yakhona babayi. Not good at all. Yikuthi nje isimo sekhaya simanga kuhle, nxa ukuthi isimo sekhaya sime kuhle sibili, ngabe umuntu uyabuyela ekhaya sibili.
Uqhubeke esithi lamaphepha abo ukuba isiphepheli athatha isikhathi ukuphuma, kodwa uthi okuhle indlela abaphatha ngayo ekutholeni ezempilakahle.
Tawa paper corner now for that part to puma and you come up paper. You are not going to use them anything because they are not allowed to work. That's the problem. It's only beneficial for the hospital. But in terms of health care we are provided for, we have a problem. But the problem is that you survive on handouts and you are not allowed to work.
Inengi lesiphephelo esele edubiza abaleka eZimbabwe esikhathi sokukhankasela ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 lapho okwaba lodlakela olumangalisayo. Abanye babekubuthwa ngakho bayesaba ukuthi bangaphindela ekhaya bazavalela entolongweni. Kusenjalo eleBotswana lithi limangaliswa linani eliphezulu lesiphephelo esuka emazweni akhatshana afana ne-Democratic Republic of Congo, Somalia kanye ne-Ethiopia. Unkosikazi Makhekhenene utshele idale lephalamende yona le viki ukuthi abazazi izizathu zokuthi abadinga bophepheli. Beke amanye amazwe baze bezewela kwele Botswana. Kumbiko wokunanza ilanga lesiphephelo namhla, inhlanganiso ye-UNHCR ithi nani labantu ababaleka emazweni abo lisiyadinga ukuphephela kwamanye amazwe liqonge ngokune ekhulwini i-4% ngomnyaka ka-2020 lisiyafika isigidi ezingamashumi ayisificaminwembili lambili i-82 million. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Abajabuka eZimbabwe ababaleka kulelo lizwe baphephela kwele South Africa bathi bamangaliswa yilabo abathi usuguqukile umumo ekhaya okwenza ukuba babuyele eZimbabwe. Uthuso Khumalo usiphalo lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zikusasa ezinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ebezifike zadinga incwadi zokuphepheli kwele South Africa isilenga ngonxeba. Kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa engena esikhundleni ngo-2017, iningi zalezi ncwadi ziqale ukwaliwa emahofisini eziphepheli ngoba kuthiwa sekungena umbuso wentando kazulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosini Chuma ukuthi lumqondo wokuthi umumo usuguqukile eZimbabwe usudalele iziphepheli lezi uhlupho oluningi.
Abaphathi bakhona lapha abakholelwa ukuthi isimo sesingcono kakhulu, ngakho abaningi abangama-refugees bayakhala khonapho ukuthi incwadi zabo zisavuselwa la ezokuba yiziphepheli ma befika khona ngale besiyazitempisa bayazithathelwa.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiswe African Diaspora Global Network, ukuthi iningi labantu laba bazithole sebeselizweni ngokungekho emthethweni okuyinto enza kube nzima kakhulu ukuthi baphile.
Sokunzima-ke kwezizalwane zeZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zithole imisebenzi nokuthi zisebenzise amabhenki kumbe zihole. Kodwa-ke sinethemba ukuthi mhlawumbe labo akade phele iy'nsuku ngesikhathi esecorona bazokwazi ukuthi bengeze lezi nsuku mbacele ukungezwa lezi nsuku ngoba sokusenziwa lokhu ku-inthanethi.
Kodwa-ke njengoba ukuhlukunyezwa kwamalungelo labo abangaboniswa linye lohulumende kusanda eZimbabwe, laba bantu sebezithole sebephakathi kwetshe lembokoto. Bayesaba kubuyela ekhaya kanti lapho eSouth Africa izicelo zabo zokuphephela ziyaliwa. Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi bazithole sebebhekane lamacala okuba selizweni ngokungekho emthethweni.
Ezinye zezihlupho esiyasizihambahambele yizo lezo ezihlangene lokuboshwa kwabantu, beboshelwa amaphepha bayehlala kubo-Sun City isikhathi eside. Zikhona inhlanganiso ezike zangenela kulokho kodwa kukhanya kuyinto enzima phela ukuyilungisa.
Ngokunzima kwezomnotho lokukhwela kwenani labangasebenziyo osekukusilinganiso sokuphezu kwamathumi amathathu ekhulwini 32.5% sekudalele iziphepheli lezwe uhlupho, ikakhulu labo abafika badinga incwadi zobuphepheli ngenhloso yokusebenzisa ukuthola imisebenzi nokuqhuba ezinye inhlelo zokuziphilisa. I-coronavirus layo ibathwalele ubhulo njengoba ithe ngokufika kwavalwa ama-ofisi eziphepheli. Lokhu sekwenze ukuthi iningi lencwadi zokuphephela ziphelelwe isikhathi. Ngabolunye icelo, ubunzima bempilo kuzalwane zakwele South Africa sekwenze iningi lalezi ziphepheli zahlukunyezwa yizalwane zakwele South Africa zisetheswa umlando wokuqeda umsebenzi, ihlelo zokuziphilisa kanye nokukanga. Kusukela ngomnyaka ka-2000 izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe zibaleke elizweni ngesikhathi uhulumende ehlukuluza kakhulu abamabandla aphikisayo kulandela kubunjwa kwebandla le-MDC. Ukuwa kwezomnotho kubuye kwabangela ukuthi ezinye izinkulungwane zilandele. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi izicelo zokuphephela ziyahlolisiswa sikhathi sonke, kukhangelwa ukuthi ngambe lokho okwenza umuntu wabaleka elizweni lakhe kusasekhona kumbe hathi. Luthi njalo lilobufakazi bokuthi iningi lalaba bantu abalencwadi zokuphephela akusizo ziphephele kodwa bafuna ukusebenzisa lezi ncwadi zokuphephela ukuthola umsebenzi. Ngesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
direct from Washington, the voice of America.
Namuhla lusuku lwabesilisa olwe Father's Day. Lolu lusuku oluqakathekisa okwenziwa ngobaba. Ake sizwe abanye abantu abakhulume lathi.
Igama lami nguFortune Mafungwenya. Ngilapha nje ukuthi ngithi Happy Father's Day kubo bonke obaba. Namuhla lilanga lenu bobaba lokuthi silikhumbule umhlaba wonke jikelele. Lathi silabo baba sebavakatshayo. Namuhla lilanga esibakhumbula ngalo. Liwe lelanga elihle bobaba. Ngithemba omama labantwana namuhla bazalilungisela kuhle lenkosi ilibuyisise. Siyalibongela bobaba.
Ibizo lami nguKhanyisani Sibanda. Ngizothanda ukufisela bonke obaba usuku lwabobaba namhlanje. Ngithi kubo luthokozeleni lolu suku, lubalulekile kakhulu kini lonke obaba. Ngilithanda lonke obaba, ligcine kahle omama labantwana, libaphathe kahle, lingabahlukumezi. Ngilithanda lonke obaba.
Igama lami nguXolani Hlongwane. Ngibingelele kakhulu kubasakazi nabalaleli. Ngikhulumela nje obaba namhlanje ngosuku ubhungazwa usuku lwabobaba. Ngithi Happy Father's Day kini lonke bobaba bakumthwakazi. Happy Father's Day kini lonke bobaba base-Afrika. Happy Father's Day, niqine libe ngamadoda, nikhulise imindeni, libe ngamadoda responsible, libe ngamadoda angempela.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe mpoto wonke ezansi yezwekazi le-Afrika abeke amalanga ambalwa awokukhalela ele-Zambia. Ngokubhubha kukamongameli uKenneth Kaunda. Amazwe akhala kusemthethweni asukela eleZimbabwe, eleMalawi leBotswana. KweleZambia abantu bazakhala okwensuku ezingamathumi amabili lanye 21. Akwaziwa ukuba uKaunda uzancotshwa nini. So isikhathi sezamasiko.
Bekhona masiko wenziwe manje lobaba mkhulu babe lobola usenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Bowman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Nophakula Khumalo, wakhethwa ngamawoko Khumalo ukuba yinkosi yamaNdebele. UKhumalo usethulela ngalokho kwenziwa yinkosi kulezi nsuku.
Inhlelo msakazi njengalokhu ngibuza ezilandelayo mhla ka 9 August luhlelo lwabomama i-Women's Day. Lokho kubaluleke kakhulu msakazi ngoba yonke indoda le ndoda endala umikhala ithi mama lo, mama lo. Yiko ke siyathanda ukuthi siqakathekise indima edlalwa ngomama empilweni zethu. Ngingaxoxela nje abalaleli emsakazi ukuthi mina ngikhula, abantu engakhula babecabanga ukuthi ubaba kaphili, ukuthi mhlawumbe ubaba akazange angikhulise. Ngenxa yokuthi yonke into ngangiyitsho ngathi umama, 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 umama. Sinjalo sonke omama baseduze kithi. Yikho ke 9 August 2021 i-Mother's Day, i-Women's Day, sorry, not Mother's Day, but Women's Day, usuku labomama. Kubaluleke kakhulu lokho msakazi, ngoba omama siyabaqakathekisa esizweni sakithi. Ngaphandle kwabomama asiso lutho. Yikho ke omama siyabahlonipha, omama siyabanakekela. Asizwisisi into lozothiwa umuntu sehamba indoda ibambe umuntu omdala, ibambe umama, ngisho ngikhuluma nge-rap. Hayi, asizwisisi.
Yini akusitshele sibile ngokugcweleyo ngokuthi kwenzakalani Khumalo?
Siphezu kwamalungiselelo akho lokho, sithenga inkomo, baza kudla inyama omama. Siyabona ke la ngesimo se-corona emsakaza sikwazi ukuthi ekhaya kwabe kunjani, kodwa siyafisa ukuthi asekhaya senze, indawo zonke Botswana senze, UK senze, US senze i-Women's Day. Kubaluleke kakhulu ko omama, insika yesizwe. Siyabakhuthaza omama lapha abakhona ukuthi baphakame beme, bafundise abantwana izinto eziqondileyo ngoba sithembe bona. Yebo msakazi, isikhathi engiphesona sincane, kodwa kangisho ukuthi phambi kwalokho msakazi, Enye into inkosi ephezulu kwakho ukuthi mhla ka 4 September i King Zilikazi Day. Lolo suku kungenzeka ukuthi ekhaya bakwenze balwenze mhla ka 11. Kulungile kodwa ngapha eSouth Africa sifaka ku 4 ukuze ma kuhambeka mhla ka 11 inkosi ibisekhaya ngemzilikazi day emhlahlandlela. Kodwa lapha eGoli zonke lezi zinto kuplan ekuhlele ekuhleleni umsakazi si okwenza ukungacaci kahle kwenziwa yiyona le COVID.
Hayi ke kulamhla malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besipoka lomnumzana Bowman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngabokhumalo uba yinkosi yamaNdebele. Asihlanganini singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wena.
Akusizwe kona manje inkonzo yalamuhla.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useMisfanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki ngenhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Funa sikhuthazane namhlanje sikhangela umbhalo esizawubala kuImilando esibili ichapter nga 20 iverse nga 15 nesiya njalo la ku 16. Sihlangana lapha lenkosi uJehoshafati emisane lempi enkulu kakhulu eyayimesaba isimshayisa ngovalo. Wasehamba waya phambi kwaNkulunkulu besizwe sikaJuda bezila ukudla beme phambili kwaNkulunkulu ukuthi benzeni manje njengoba isitha sesibagqagqile isitha sifuna ukubenzela amanga. Siyabala kuverse 15 uthi yena wathi lalelani lina lonke abakoJuda labaseJerusalem lawe nkosi Jehoshafati. Inkosi ithi lingesabi litshaye luvalo ngenxa yalimpi enkulu ngoba ukulwa kakusikho okwenu kungokukaNkulunkulu. Kusasa phumani liye kulwa labo bazakhwela ngomqanso wasezizi lizabafumana ekupheleni kwesihotsha ngasempumalanga kwenkangala yaseJeruweni. Singakulandelela sizabona ukuthi umprofita lapho qhubekela phambili ebakhuthaza ukuthi bengesabi bangatshayi luvalo. Kodwa siyananzelela njalo ukuthi isitha uNkulunkulu wangenela isitha sabaleka babe sigijimisa basinqoba. Namhlanje ngifuna sikhangele indaba yokuthi kuyini okumele sikwenze nxa thina sizafumana kumbe sizibona sesiphambi kwezinto ezinkulu kakhulu kumbe isitha simelana lathi. Ngikhangela lapha inkosi uJehoshafati wathatha udubo lakhe wathatha impi wayisa ekuqaleni kuNkulunkulu. Kazangathi zazilwela kazangathi zazenzela ngendlela yami kodwa simbona ebizilizwe lonke esithi kakube lokuzila kakube lokudinga ubuso bukaNkulunkulu. Into yokuqala yona le kumele la uyenze nxa umelane lodubo umelane lesitha kumbe umelane lomumo omisana la ungasakwazi ukuthi wenzeni. Into yokuqala okumele uyenze ukuthi thatha leyo mpi uyihambise kuJehova. Ungawenzi into ibe ngeyakho sekunguNkulunkulu olwayo emelele wena. Siwakhangela lapho inkosi uJehoshafati ukuthi wabiza isizwe sonke bathe indaba le sebeyibeke uNkulunkulu wathi lingesali bayisiya ezandleni zikaNkulunkulu. Kazange aqalise ukuthi ayedinga amanye amazwe ukuthi eduyani ngapha lingcedise ayedinga ezinye izinto kodwa wathi njengoba uNkulunkulu eseyingenele isiyimpi kaNkulunkulu. Ngesikhathi esiningi nxathi nasiphakathi kwenkinga uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi abe nguye obaphambili kungabe yithi. Siyananzelela uMose ehamba labantwana baka-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wahamba phambili kwavuleka ulwandle. Ngakho lawo empilweni yakho kulolwandle luyabe soluphambi kwakho kule mpi enkulu yabe siphambi kwakho kodwa ungangela uJehova abe nguye oyilwayo uzabona ukuthi kuyavuleka ulwandle isitha siyanqotshwa. izinto eziningi thina siyabe sibona ngamehlo enyama ukuthi nansiyani isitho, kodwa izinto eziningi zinqotshwa emoyeni, zinqotshwa ngokuguqa phansi. Uyakhuluma uPaul uthi thina izikhali zethu asizo zenyama, ngezikamoya eziletha phansi izinto ezimelana lentando kaNkulunkulu. Abantu abaningi silwa ngenyama kulokuthi sime emoyeni, ngoba impi kayiso yethu, impi kaJehova.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni Baba, ngegama likaJesu siyakubopha yonke imoya yezimpi emelane labantu abakho, sibakhululela ukunqoba okusegameni legazini likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Linami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sobe isikhathi sohlelo lwabatsha.
Ligale chana njani mthwaka zomuhle zimpapo muhle. Ngiyalubingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo silokhanisha Sinkala kanye loNkululeko Makhe, abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Sixoxa ngosuku lweWorld Refugee Day. Ukhanisa Sinkala nguye osungula lingxoxo. Nkala, ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho ngokuqhakazela kwalolu suku?
Luqakathekile lolu suku kukho konke manje, ngoba yonke into esiyenzayo ayiqali ngathi. Asiqalanga namhlanje ukuthi sihambe sibe ngabantu abasuka kwezindawo siya kwezinye indawo. Uburefugee abumthethi umuntu. Uburefugee buyavela, uvela ngama-situation ngezindlela eziningi. Abanye baba ngama-war refugees, abanye babe ngabantu abadinga imisebenzi, esithi thina ngama-economic refugees. So namhlanje lusuku olubalulekile ukuthi sithinte ekuzwisiseni ukuthi singabe namhlanje singama-refugees, kusasa kuzaba ngumunye ozaba yi-refugee.
Awusitshela okuningi ngenhlupho zenu njengentsha edabuka kwele Zimbabwe, kodwa liphila kwele South Africa.
Inhlupho esihlangana lazo ukuthi sisezweni lokuhamba. Sisezweni lokuhamba kuyadingeka ukuthi umuntu lomuntu akwazi ukuziphatha kahle okokuqala. Bayafika abanye lapha abafowethu bengenama-skills. Okuqakathekile ukuthi uzame ukuthi lawe usondele kwabanye, ufunde ukuthile, usebenze kuhle nabantu. Indaba esizisa ubuhlungu ukuthi ubusithola sesithi mase siyabala izibalo zasemajele. Sithola abafowethu bebaningi emajele kakhulu ngenxa yokugana. Lokho ngokunye esihlangana lakho okwenza ukuthi labantu esiphila labo bathembe lo bangathembi loyana, ngoba siyabakhuthuza lathi kwezinye indawo. Imisebenzi kunzima ukuyithola. Eminye yakho namasiyithola kufuna ukuthi ube ngumuntu lwana ozafunda, ungasatholi imali elingeneyo ngoba ufike ungalalutho, ungalasikili. Saba kakhulu kubantwana bethu abangamantombazana, ngoba nabo sokuthola ukuthi hawu sekunzima, umuntu segcine sehlala nomuntu kade engazimiselanga ukuhlala naye, into engayendanga umuntu engazange wakhitshelwa.
Sekukhangela-ke indikimba yalo mnyaka iphansi okwesihloko esithi Together We Heal, Learn and Shine. Yini umbono wakho ngale ndikimba?
Igama elithi ngibi likhuluma ukuphola, and kunjalo silisitho ukuphola. Sisuka kustruggle sonke sise-Africa la. Silabo hulumende abasiphatha ngendlela ezingafanini. Asifundisaneni ama-skills a-different. Nase sihlangene lapho esihlangene khona. Akusoze kuhlale kunjalo, kuzatshintsha ngelinye ilanga. Mhlawumbe sekungaba yikuthi kutshintshe ngakini ngapha baqala ukusinceba sonke, kulula kule wena subaleka nami. Usuyasifika ungaqali phansi, kodwa usulomuntu omaziyo. Ubuhlungu lobu sibuzwa sonke, ama-refugees are all over.
Hayi, siyabonga Nkala. Zulukandaba, asizweni umbono kaNkululeko Mathe.
Thina njengezizalwane asikwazi ukulu-celebrate lolu suku lwanamhlanje.
Kungani usisho kanjalo?
Asiluboni izithelo zalo. Bekule nhlelo ezifana labo Aslamu refugee paper, kwafriziswa konke lokhyana. Asiboni lonyaka amapermit evuselelwa ngendlela esibona kusenzakala ngakhona. Abantu bayabotshwa, bagwetshwe ama-3000 ingathi ngabantu abawonile kumbe ababulela abantu, kanti ke bebotshelwe i-passport bebalekele kuhlupheka. Namhlanje sibona ama-Afrika avukelana. Last week abantu bebetshaywa eSoweto. So asikwazi ukuthi sithi siyalu-celebrate
umsuku ama Africa avukelana so azicabanga ukuthi singathi kulosuku esingalujabulela namhlanje.
Siyabonga kakhulu isikhathi sesesiyo ngumangoyi. Sithanda ukubonga uKhanisha Sinkala lo nkululeko mathe ngokungena kuhlelo. Ngifisa ukuthatha le thuba ukuthi ngithi happy Father's Day akubo baba bonke emhlabeni jikelele. Namhla lusuku lwe Father's Day ngilethemba lokuthi obaba likholisile. Isikhathi sami yiso sesiphelile sohlangana ngolwesibili. Olezalisayo igama nguMaigobe. Bye bye.
Siyabonga Maigobe. Siyagcina uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ivesi lazo. Imemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhla lusuku lwezimpepheli olo-World Refugee Day. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguGibson.